Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 16 kuzibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
akukuthi wonke umuntu, ziningi into ezenzakalayo ezenziwa ngabantu ababekuzani PF, kodwa esikubona kusenzakala kathesi ukuthi kubotshwa laba abe-G4.
Uzulu wamukela ngenjabulo ukusungulwa kwemithethwandaba ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo, kodwa uthi i-corruption kayisoze iphele nxa kubotshwa amalunga e-G40 kuphela.
Ngathi isikhathi esiningi abantu basetshenziswa njengezigqili, ababhadali kuhle, abanikazi bamaplasi bayakwazi ukuthi abantu laba-general go becomplaina ku-labor ngoba bakhona abanye abangela amaphepha okusebenza.
Isizalwane seZimbabwe ebesingumalusi kwele Botswana sibotshiwe sisetheswa icala lokubulala umqatshi waso obelilunga ledalele ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inengi lithi lanxa lisekela ukusungulwa kwemithethwandaba ezathetha amacala enkohlakalo, lisola indlela uhulumende aqhuba ngayo umkhankaso wokulwisana le-corruption ngoba ebopha amalunga e-ZANU-PF akucelele G40 kuphela. Umahlulo omkhulu uJustice Luke Malaba wazise izolo ukuthi imithethwandaba le izasungulwa ezabelweni zonke zelizwe, njalo eminye yayo izaqala ukusebenza ngombimbitho. Owake waba ngusibalukhulu wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe umnumzana Lofty Dube uthi izigelekeqe ezikuhulumende kamongameli Mnangagwa lazo kumele zibotshwe.
Into engibona ngani iqakathekile ukuthi uhulumende eyenze ukuthi kube nje esingakuthi commitment yokudila le-corruption. Kathesi sikubonayo ukuthi abantu ababotshwayo behambise imithethwandaba abe-G40 ababesika lo-current president wethu u-Emmerson Mnangagwa. Kodwa ungakhangelisisa kuhle, nxa sidila ngendaba ye-corruption akubotshi wonke umuntu, ziningi into ezenzakalayo ezenziwa ngabantu ababekuzani PF, kodwa esikubona kusenzakala kathesi ukuthi kubotshwa laba ababengekho ethimini lethikithi lakho, kubotshwa abe-G40. So mina ngombono wami ngithi kuhle ukuthi ufake imithethwandaba ezabe ikhangelene nendaba zobugwelegwele, kodwa ngiphinde ngibuze ngithi hawu, kathi ubugwelegwele bekungela imithethwandaba ecubungula indaba zobugwelegwele, umuntu engenza kathesi into ye-corruption ihamba imithethwandaba. So uma into vuma ukuthi ngiyibone ukuthi nje imithethwandaba leyi izabe isikhangele ukuthi idile amakhesi anjani e-corruption law. So ngenye into ebuze ikhangelisise kodwa kungabe kuyinto enhle nxa uhulumende zathi sesikhangela i-corruption kwenye ilevel, into engayikhwabithisa kakhulu. Kodwa okwakathesi sifuna ukuthi sibone nje ukuthi xa kuzaba le mthethwandabani le izabe iminjani.
Ngamanye amazwi Dube, nxa ungathanda ukuthi bhadla uthi bakhona njalo baningi kuhulumende kaMnangagwa la kucele lakhe lelacosti abamele baboshwe bebotshela ukungethembeki.
Into ekhanya imsobala le, ungakhangela abantu ababotshiweyo uMakhosi Mhlongwane oThombo kugruphu le abathi G40, ekhangela into othiwa babazenziwe ze-corruption uMumbu ama-wheelchair, kanti abatshontsha imali ezinkulu kwanga. Ngumbuzo ongabuza ukusho ukuthi laba abatshontsha imali eningi yibo laba abavikelekileyo yini? So ngenye into ofuze siyicubungulele khangelise kuhle ukuthi hawu, indaba ye-corruption nxa kudilwa layo awukhangelwe inhlangothi zonke, lo muntu wonke owaye-involved ku-corruption ngaleso sikhathi.
Alubana belalele abe-Zimbabwe Anti-Corruption Commission, mazwi bani ongawaqondisa kubo ngomzabalazo wokulwisana le nkohlakalo lo?
Amazwi mina engadirektha kuwe kulaba abaphethe umbuso welizwe ukuthi abaphe amandla laba abe-Zimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi benze umsebenzi wabo njengokufanele ukuthi bewenze ngawo, esingakuthi i-wholesale outlook of looking at i-corruption. I-corruption ngayikhangele kuwo wonke umuntu from phansi kuyofika phezulu.
Umnumzana Lofty Dube wake waba ngusibalo khulu wenhlanganiso ye Transparency International Zimbabwe. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana labantwana bathi imithethwandaba kumele ijezise abadlwenguli labahlukuluzi babomama kabuhlungu lonyaka ukuze kuqedwe udubo lokuhlukuluzwa kwabesifazana. Sixoxele omunye wabo unkosazana Linda Mpofu.
Sikukhangeleleyo thina ikuthi umthethandaba uqinise kakhulu. Eminyakeni edlulileyo besinanzelela ukuthi isigwebo siba silutshwane kakhulu. Uthole ubaba otshaye umama wamqamula umama seyisilingi kodwa ubhizi uyahamba esitaradeni uyatanasa. Esikukhangeleleyo kakhulu yikubana umthetho ubophe uqinise utshengise sibili ukubana hayi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana ikakhulu amantombazane licala elikhulu ngokuya kusuvele sivulele umama phakathi kwakhe esengasakwazi ukuthi uyabe senjengogebhezi nje engumuntu nje ophilayo kodwa phakathi kwakhe sokungasena lutho. Hayi sikhangelele khonokho sulo ukuthi umthetho ubophe sibili sikhangelele ama-30 years amuntu esejele inxa engahlukumeza umama ungumntwana oyintombazane.
UZulu weZimbabwe yena ungathi ulomlando bani kulo mkhankaso?
Owakuqala mina engithanda ukuthi abantu babekwazi ukubana nxa umuntu ongumama ehlukunyezwa ungathathi ukuthi nje umama lawo otshayisane laye wambona kodwa kucabangele ukuthi engabe ngumakho kumbe engabe engumntana wakho. Ngoba kuvamile ukuthi singabi lendaba ukuthi ohlukunyeziweyo lowo isihlobo sami kumbe sisohlobo sami. Singaqala sibili sithathe ukuthi hayi umuntu ongumama kumbe umntana oyintombazane kumele thina njengabantu njengoZulu sibone ukuthi siyabaprotekta. Siyabananza sibili siyathatha safukamele ngaphansi kwamakhwapha ethu. Kuzayenza sibili lanxa umuntu ezama ukuhlukumeza akhumbule abantu abanye abayakhelane naye ukuthi ngahlukumeza lumama kumbe ngahlukumeza luntombazana umntwana abantu bonke bazangikhangela bathini. So sonke nje uZulu wonke ulomlando okubana agcine njalo aphathe kuhle abantu besimama ngoba ngomama bethu ngabantu abethu kuyafana nje.
Uhulumende yena ke?
Uhulumende engingakutsho ukuthi kaqakathekise sibili laye ukubana omama bebe protected. Into enginanzelelayo ukuthi inkinga esisuka sibe layo ukuthi ezikhundleni lapho kumele siyeceba khona kumbe lapho kumele sibalekele khona nxa sesithe sahlukunyezwa njengabomama laba labantwana uthola kuhlezi umuntu ongubaba. Sobe sicela kakhulu ukubana alubana ngasibili even kathesi njengoba inkantolo isivuliwe so sibonile kulamajaji amatsha afakiweyo singananzelela kumbe kulomama oyi-1 kumbe ngobaba ababili angisakwazi khonapho kodwa ngiyakwazi ukuthi ngabadlula ababili aluba nga ku-appointe ojaji abangomama abaningi ukwenzela ukuthi babe lesihawu babe lezelo nxa indabo zabomama ziyithonisisa kakhulu emajeni langapha emapholiseni nxa sizama ukuthi siyekhuluma udaba lwethu abafaka abantu abangabomama abazabona ukuthi hayi ngempela ngihlukumezekile abazasizwela. So uhulumende kakunanzelele konke nje khonoko.
Inkokheli yosiko iyona engaba mqoka kakhulu kumzabalazo wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. Ungathi layo iyaphatheka ngokufaneleyo ngokugcweleyo yini kulumzabalazo?
Nxa sinanzelela lapha ubukhokheli bona labe sibubonayo emakhaya ungananzelela lanxa behlala emadayeni awo akulamuntu ongumama ovunyelwayo ukuthi laye ahlale khonapho laye achaye imithetho laye aphose elakhe. So kusuka kube nzima kakhulu nxa ukuthi baze bakuzwisise ukuthi thina njengabomama sihlukumezeke kakhulu kangakanani. Alubana nga kuyavuma sibili amadale lawo laye avule omama abanye labo bathole labo okuncane okwenza edaleni lapho ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi kuxoxise kakhulu ngendaba zokuhlukunyezwa kwabo mama labantwana. Iningi futhi khonapha lobukhokheli yibo futhi abahlukumeza omama, ngoba nxa umama uyathi yakhuluma kuthe thula wena lapha kusendaweni yemadodeni, shuwa eqiniseni uluntu lukamama luhle lalo luyenze njani, luchaphazeke khonapha ngoba akasela ukuthi akhulume ngokunye ukuhlukumezwa okukhona khonokho.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho isiphe inkampani yaseMelika umsebenzi wokuyithengisela imitshina enqabela ukubhalisela ukuvota kanengi. IZimbabwe Electoral Commission iphe inkampani ye-IPCD lomsebenzi lanxa inkampani yakwele China eyithengisele imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. I-Luxton Group iphikisa lolu daba emthethwandaba.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulesi zalwane saseZimbabwe ebesingumalusi esibotshiweyo kwele Botswana sisetheswa icala lokubulala umqatshi waso obelilunga ledale lephalamende ngempelaviki. UMartin Ngwenya uyalandisa.
Amapolisa athi oweZimbabwe oleminyaka engamachumi amathathu lane 31 odabuka ePlumtree kanye lomunye wakhe weBotswana oleminyaka yamachumi amathathu lantathu i-33 bethethwa umlandu wokugwaza babulale umnumzana Isaac Davids eplazini lakhe phandle kwesigodlo iHabron ngeSonto. Ababili laba kade beqhatshwe bengabelusi eplazini kaDavids obelilunga ledale lephalamende ngaphansi kwebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party i-BDP. Amapolisa akazange akhuphe amagama labo bobabili esithi ukuchwayisisa phezu kwalolu daba kusasekuqaleni. Lesi sehlakalo sithiye iningi nje libambe owangaphansi, kodwa kuningi okwenzakalayo emaplazini lapho iningi eleZimbabwe eliqhatshwe khona. Ababili labo bakhandlelwe ukuthi bamiswe phambi komthethwandaba kuyona leviki. Amapolisa aqedisisa ukwenza ucubungula. Omunye weZimbabwe ohlala eHabron uthi abeZimbabwe abaningi emaplazini bephiwa amaphepha okusebenza kakhulu ngesikhathi sokulima.
Ezokulima eBotswana zibanjwe ngabantu abavele eZimbabwe, bayabuya benikwa ukuthiwa ama-seasonal permits ukuthi besebenze emaplazini.
Uqhubeke esithi abeZimbabwe laba babhekane lokuhlukuluzwa kwezinye izikhathi ukugcina kudala ingxabano labaqhatshi.
Kona ukuthi kule abuse engenzakalayo ethola isikhathi esiningi abantu basetshenziswa njengezigqili, ababhadali kuhle, abanikazi bamaplazi bayakwazi ukuthi abantu labajena oligo becomplaina ku-labour ngoba bakhona abanye abangela amaphepha okusebenza. Sakhumbula indaba eyenzakalayo some years ago, undoda omunye weZimbabwe wagcina edutshuliwe ngumntu wayemqhatshile. Kuyenzakala ukuthi abantu begcine sebesilwa emaplazini lawo bezondelana ngenxa yokhona kule okesingathi thina yi-abuse, ukubanjezelwa kwabantu abavele ekhaya bezosebenza emaplazini.
Kule nani eliphezulu eleZimbabwe elilokhu liqhubeka limiswa phambi kwemithethandaba yeBotswana lisetheswa imilandu etshiyeneyo. Kudaba olwamangalisa iningi, omunye wayesebenza engadini yomlungu umzana Bhekizwe noNkomazana wetheswa umlandu wokuntshontshela umlungu wakhe izigidi lezigidi zamapula. Kukanti omunye wayelisotsha eZimbabwe ulokhu elinde ukuthoniswa kwecala lakhe ngemva kokuba atholakale lezikhali zempi edolobheni leHabron. Kukanti njalo kucala esegudwini kulomunye umnumzana Limukani Moyo wayesebenza njengegqwetha kodwa engazange afundele lo msebenzi. Umnumzana Oscar Ncube yena wayetheswa amacala amaningi okubumba inkubamba inkunzi ubotshwe ngamapolisa eBotswana ngemva kokuba elokhu ebaleka okomnyaka. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umphathi ntambo ocebisa umongameli Emmerson Mnangagwa ngendaba zabagogekileyo umnumzana Joshua Malinga uthi abantu abagogekileyo bayabandlululwa eZimbabwe njalo amalungelo abo kananzwa. Kuvika intathele zindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Iningi labagogekileyo lithwele nzima kwele Zimbabwe. Umbuso kaMnangagwa usofake ugatsha olutsha nokuthi lukhangele amalungelo abo. Lolu gatsha lophethwe ngumnumzana Malinga nangoyisichazela ngomsebenzi akhangelane lawo.
Umsebenzi wami ukuthi ngicebise usiba lukhulu, ngicebise ukuthi abantu abakhubezele baphathwa njani, nokuthi ngitshengise ukuthi abantu abakhubazekileyo abakho esikolo ngoba izikolo azakhiwa kucatshwa ngabona, abakho emfundweni, abakho emidlalweni, abaphathwa njengabantu.
Umbuso kaMnangagwa ubhekana nendaba eziningi. Olunye udaba oseluhluphile ngolekugura hundi lapho kwabulawa abasekeli abaningi bemandla lezaphu eminyakeni emlutshwana kutholakale uzibuse. Uhulumende wakho umnumzana Malinga uthi kumele kulungisizwe lolu daba. Kambe kungakwenzakala nini ke lokho?
Mina ngizakhuluma mdlane singenile egudwini. Kodwa yena ngwayenye wazi ukuthi indaba esegudwini ngapha kwelikamthwakazi. Nami ngiyafisa ukubona ukuthi zonke izinto ayikhoni indawo yegugurawundini. Konke nje kwenza abantu bangahlalisani kuhle, akulungiswe. Nensolo zabantu zilungiswe.
Ungani iyabanzimela indaba yegugurawundi kodwa phela baba Malinga nguwe umcebisi kamongameli. Kanti kungani ungambonisa exolisa kuzihlobo zabantu ababulawayo ukuze baxole?
Lolu daba ngizakhuluma nabo kwami, ngizamcebisa ukuthi abantu bakithi bafanele babe ngabantu abaphila ndawo, singali singawuyeli lapho esasikhona silisana. Mina ngazi ukuthi kuyakhunyelana umlodi, zangicebisa khonokho.
Umbuso kaMnangagwa kusobala ukuthi ubhekane lezi ndaba phendule yendaba. Abantu abaningi bathi bafuna ukwazi ukuthi ma kukhulunywa ngokuthula lokuxolelana kwenziwa njani, abawonayo bengavumanga icala njalo bengaxolisanga. Ngimele iStudio 7 ngingu-Ezra Chisaspanda.
Lanxa ugatsha olubona ngezomkhathi lusithi izulu lilakho ukuna kwezinye indawo zelizwe kuliviki, abalimi abanengi eMathebeleland South bathi akula sivuno abasikhangeleleyo lonyaka ngoba sokutshile emasimini. Omunye wabalimi laba ngumnumzana Difa Dube ohlala eJuchume ePlumtree.
Isimo sasemasimini babankomo sibi kakhulu. Sibi to an extent yokuthi akusela abantu nje, iningi labantu sebedelile ngoba lokhu kulokhu ababekuhlanyelile okuncane sekutshintsha sekusiba mhlophe, okutshengisela ukuthi isikhathi akukufanele ukuthi ngabe ukuthi akutholi izulu elifaneleyo sesidlulile. Njalo ubusukhangela amanye lamabele asetshakazile, okuwukuthi ngabe kufanele ukuthi ngabe kathesi izulu liyana kakhulu. Sekuzabe ngamahlanga nje, akusela abantu sebedelile nje, indaba yasemasimini ayisekho.
Ligcine nini ukuna?
Izulu sekulokho lagcina ngomnyaka odlulileyo, lagcina kulapho kumhla ka-24 December. Lagcina. Lakhona kwakungasozulu elalifina okwakuya ngaphi ngoba kwakulizulu elapho ngikuna nje lithiya nje phansi kumanzi, kodwa lalingasozulu elana mhlawumbe ukuthi kwageleza phansi noma kwagcwala amachibi noma kwagcwala umfula. Akuzange kwagcwala umfula ngisho kusuka since laqalayo ukuna lezulu, bekuhlala kuyizulu elikhifizayo kuphela, kodwa likaze line lokhala ukuthi ngeqiniso singathi mhlawumbe kulamanzi abambekayo atshengisa ukuthi izulu linile. Lizulu ebelesina nje licisha imizila yabantu abazihambelayo, kodwa zange labe lizulu ukuthi mhlawumbe lingathi lizulu elisiza lutho ngozulu.
Bebelimile yini okuzwayo abadala?
Abadala bebethe bathi kuzamazama khonoko okwenhliziyo ukuthi balime, kodwa kade bengakalimi okweqiniso ukuthi sebesenzikini yokulima. Bekuyilaba lalabana mhlawumbe laba bebajaha khonoko ukuthi baphosele inhlanyelo bengazi ukuthi mhlawumbe kungabe badobhe okuthile, kodwa iningi labantu kade bengakalimi sebehle badela ukuthi kathesi isikhathi sesidlulile kakhulu ukuthi ngeke besaqhubekela phambili noma selinga ngala kathezi selingala mhlambe selilela inkomo kodwa for abantu emasimini lo nyaka indlala enzima kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi kufanele ukuthi ukhulumende omutsha umnangagwa asithengisele umbuso wakhe oqotho kubonakala ukuthi bayacabangela abantwana beZimbabwe kuzo zonke indawo ezizathinteka ngale ndlala esiyibona izenzakala
ngezinye indlela uthi uhulumende kumele elungiselele ukudingela uZulu kudla
qiniswa kakhulu bawankomolelo kufanele ukuthi aqale ukulungiselela kathesi ngoba kunje njengoba ngikhuluma nje izolo lokhu bekuholwa umumbu ubuya uthengiswa uthengiselwa abantu kodwa abanye kade beshoda abantu nje zindlala kumhlophe lubhuqu kumhlophe yonke indawo akulandaba ukuthi noma ukuyiphi indawo noma kuyiphi indawo yonke indawo iplant yonke ezeholo akula lapho abavune khona
izifuyo zona ziminjani tu
izifuyo lakhona babankomo kunzima izifuyo inkomo abankomokazi kade zele okuhle kakhulu kodwa kumnyama phambili kumnyama emuva babankomo ngoba kathesi izulu nxa lingekho okusho ukuthi lakhona esikubonayo izithelo lezi amathole esiwabonayo yizinto ezizasilahlekela kodwa sesikhalela nje ukuthi ngabe uNkulunkulu uyasizwa izulu line linele zona inkomo lezi ngoba kathesi ifeeding naleyi abantu abadala bayahlupheka imali ayitholakala emabhenki ifeeding uzayithenga ngani inkomo noma ungaziyithengisa inkomo uzayithengisa malini inkomo yakhona so khona kubona ukuthi even noma ngathi kuloko imali okuncane ukuthi ethenge ifeeding kuzabe nzima besikhalela ukuthi ngabe uthi mhlawumbe ukuthi izulu nxa lingani nakuyenelise ukuthi inkomo izithole ukudla kodwa khona okwakathesi akula kudla kwenkomo ifeeding already abanye abantu sebeqalisile kathesi ukuthi bayithengise sebayathenga abantu inkomo ukuthi nje mhlawumbe nxa ukuthi iyaphela inyanga naleyi nxa lelokho lingalanga izulu siyaqalisa ukufeed inkomo
ithengiswa ngemalini ifeeding yakhona
ifeeding bekule feeding ebuye ivela kuhulumende ukuthi ingathi izosiza abantu babeyithengisa $7 bathi ukuthenga ngamarenzi bathi R100
amadlelo lamadamu wona aminjani
amadamu amanye amadamu kwabanhlanhla nje mhlawumbe kwangathi ngalezani izisuku ngezikhathi zikadineo avele athela amanzi kodwa nxa ngithi ngiyakhangela idamu elifana lemabhongane idamu lemabhongane kathesi amanzi asekhona laphana aluhlekana ngoba nxa ngikhangela kathesi kule simo lesana ukuthi kube wange game park amanzi ayaphangisa ukuphela nxa izulu linganethanga kuhle indlovu zonke ziyasuka lezi bezi zizokhota la manzi amalutshana aselemabhongane okungakuthi kathesi kuzasuka njalo kube lohlupho lonalo ukuthi inyamazana zizasuka emabhongane zizogcwala ebantwini ngoba zidinga amanzi ngoba imabhongane njena ayila manzi lapho yadabuka khona lakathesi kusase lugebhe ezilunjalo ngoba amanzi lakhona ngamanzi angeniswa lizulu elikazamcolo likadineo so amanzi emadamu akula manzi abambekanga kunzima babomkomo izulu nxa lingananga sizabona obunye ubuhlungu obukhulu kakhulu especially kakhulu kumafarmers labanye abantu abakhangelele ukuthi bakhangelele ukuthi izifuyo yili ibhanga labo
Umnumzana Difa Dube yisakhamuzi saseJuchume ePlum Tree. Alikho ilanga elaphuma elinye lingakashoni. La ngamazwi esikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obedi Gutu yena othi akumelanga kukhulunywe ngomuntu ozathatha isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai ngoba esanguye umholi waleli bandla kodwa abantu abakhulumele Studio 7 abagoqela uZulu nje jikelele labasekeli beMDCT kabavumelani lo Gutu Omunye wabo ngumnumzana Ndabeni Nyanda yemkhonto Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ayihambe ekukhongresi sina njengabantu sitele ngoba abakukhothwayo abantu ama-leaders e-MDC yikuthi mina ngize ngiphuma kumzingano district and imzingano district has been voting for MDC since 2015 nami I am one of those abantu abavotayo so if ever sina si-raise ama-issues especially on social platforms we are trying ukuthi i-MDC ibe banzi wonke umuntu ofisayo ukuthi azisise kube izinto ezibekwayo kuFacebook ngoba sekuyiyo indlela yokuxhumana elula ebantwini abaningi ukuze abantu ba-understand i-MDC kumele ibe democratic iveze into zayo zonke nakhona nxa kuqhutshwa ukhethe lokukhetha lo kumele athungamele if ever anything happens to Mr. Sandra.
Hayi siyabonga kakhulu ke baba Khumalo ungadinwa nakusasa baba. Sibone ke kusokolo baba Khumbulani bona zani baba Khumbulani Ncube baba Ncube kunjani
mina bengithi kubi ukuthi umakhuthe lo chanisa balwe kufanele bazwanane ukuze lokuthi njengoba siyakwazi uthwangela yena ngokwakhe kazanga sike kuma figures afunakalayo ayiwa khangela ukuthi umuntu awabambe ukuze abe ngupresident kweleZimbabwe. So engabambanga bona nxa ukuthi uthwangela esebathiyele ukuthi omunye phakathi kwaba contest kufanele babambane ngoba bengalwa kuyayenza ukuthi uMakhube ebe leparty yakhe uChamisa ebe leparty yakhe. Kufanele ukuthi babambane ukuze baqale bathi bazathi sebeqala ukumbe ukuxabana sebedlule kulelo khetho ukwenzela ukuthi MDC ibenye. Bengaba ngathuka bazwanani kuzadanisa ngokubana vele abantu amaphathi maningi ezibabha abantu basabalele yabo. So okukhangelweyo ukuthi kababambane bona bethi besiya ekhethweni bebambene nxa ukuthi o-one wabo evotele ukuthi kabe ngupresident omunye kangazondi kwenzela ukuthi iphathi yabo ibe lokhetho oluhle oluzabe lolukhetho lwe-MDC kuphela ekhona ukuthi kube lama-MDC amabili abangeke bekwanise ngoba vele izanu siyayazi ukuthi injani yabo.
Ye kodwa wena ubona zanu kuyangena ubani pho-ke nxa sesikhangele umnumzana uthwangirayo engathi sechiya
laphana zangena kunzima ngoba ngathi balokuphikisana so soziya ngokuthi bona abe-MDC bazakhetha uphi nxa ukuthi bazayenza ama-election abo ukuthi MDC yonke ivote ukuthi ivotela bani kutsho ukuthi yena lo abazamvotela abamthandayo uyozangena.
Sizokuthosa silo muntu lapha ecingweni. Khuluma lobani?
Khuluma lo Obey Timuleya. Na ufisa wambe mfisa ukuthi phala khona yena uTswangira njengoba esaphila indaba yena engakhombelayo wakwabanye bakhe laba bamlandelayo efaka omunye ngoba nxa ungenzakala okungenzakalayo kusasa ungahlupha. So mina bengikhalela ukuthi kwakhona ngabe uyakhombela omunye wakhe ukuthi kwakhona hayi lo uyozasala enjani engincedisa.
Manje anti uyakhumbulela ukuthi la kudala sibili izikhundla lezi zazibangwa sibili pho ungathiwa-ke ayenze khonokho abantu basoze begongodani
namboni nxa bengagongosana ngoba thina into esiyifunayo kuphela sifuna ukukhiphi lokhu zeni sifuna ukukhiphi iphathi le evusayo sikhiphi iphathi evusayo lokho okunye kogongodana lokho mina ngikubona kungasebenzi. Thina asibambane kuphela sifake umuntu kuphela esimbona ukuthi ufanele ukuthi ebe khona sikhiphe ibandla lele libusayo.
Haw ubone ke mfowethu sibonge kakhulu ungathina nakusasa baba.
Hayi sibongile
baba. Okay bye-bye. Sithathe ke ubaba u-Ishmael Hlabangana. Baba Hlabangana unjani?
Siyaphila ndibele njani?
Ngiphile kakhulu. Akutsho ke uthi ulona ubona njani udaba lwalo?
Ake ngithi nami ngike ngibekela ngidube. Engathi ngiye khona phambi lapho ngingakayi indawo. Ungakhanyela ayivele khona mfana ekuqaleni kwabo ukufakwa kukaChamisa lo mjezi bahle kwaba le-problem bathi kwaqala ingxabano. So kodwa singasakukhangeli ngoba sokuyinto evele ikhona eyenzakalayo leyani ingazange iqede kodwa nxa kuthi-ke futhi kuqhubekele phambili kube lo muntu ozokuqhuba i-MDC siya phambili akuye ku-Congress kuvunyelwane bonke nje amakomithi akhona bahlale phansi bathi gazayithi ethi kubona kungcono lapha yikuphi asenzelini i-Congress siye kuchuza umuntu ozosimela then bazeyithola indlela eyaphambili.
Lezo bekuyizizalwane zeZimbabwe zikhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa enkundleni yeFacebook nguGibbs Dube weStudio 7. Nitsuile vuyani kwanda eplam trima mukachini Bay Bridge gobulawayo livunga njani sihlobo sami sithandekayo laseharare ebinga livuka njani. Ngapheli okuyahlola luphelela ke lapha uhlelo lwethu lwa lamhlanje ekuseni asibeni sonke ntambama siluqhubeke sikhangele bezihamba phambili uzulu usola indlela uhulumende alwisana ngayo le nkohlakalo kulesizalwane saseZimbabwe esipotshiweyo eBotswana sisetheswa icala lokugwaza umqatshi waso kwanele okwamanje olivalelisayo nguntungamilinkomo matukanduna bafubatile.